Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Na kweze kuseni mtuagazi ngolwesi tatu mshaka 25 kukwe mkwezi 2022 igama nguntunga milinku mo ezi hamba pambili.
I am sick and tired of it. We have to act and don't tell me we can't have an impact on this carnage.
Kulowesilisa ovuke ubhova eMelika wadubula wabulala abantwana besikolo abangamachumi phose amabili 18 labantu abadala abathathu abagoqela umbalisi bonke kufe abantu abangu 21
ngabasozi bavume ukuthi iofficial
Idola leZimbabwe selilahlekelwe luhlonzi njalo emkambo kahulumende ngesilinganiso esikhulu nxa liqathaniswa lemali yeMelika. Abazithi bazinkosi zamaNdebele bakhulumisana kubi ngembizo eqoqwa ngomunye wabo Estate House kobulawayo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kulowesilisa ovuke ubhova eMelika esigabeni seTexas izolo wadubula wabulala abantwana besikolo abangamachumi phose amabili 18 kanye labantu abadala abathathu abagoqela umbalisi. Bonke abafileyo bangamachumi amabili lanye 21. Abanengi babikwa belimele njalo balaliswe ezibhedlela. Umsolwa uSalvador Ramos oleminyaka yokuzalwa engamachumi phose amabili 18 laye udutshulwe ngamapholisa wafa. Uhlasele ngemibhobho esikolo semfundo yaphansi eseRobe Elementary School wabulala abantwana abaleminyaka ephakathi kweyisikhombisa 7 kusiya kwelitshumi. Abanye babantwana laba bebesenza uGrade 2, uGrade 3 kanye loGrade 4. Amapholisa athi asaphenya. Izehlakalo zokubulawa kwabantwana besikolo labantu makhaza ngalindlela zibhahile eMelika. Ngeviki edluleyo kulosakhulayo omhlophe ozonda abensundu odubule wabulala abantu abalitshumi kwesinye isitolo esigabeni seBuffalo eNew York. Umongameli Joe Biden usole kakhulu isehlakalo sayizolo waxwayisa iparlamente yeMelika ukuthi ipasise umthetho onqabela ukuthengiswa mahlayana kwezikhali. Nanka amazwi akhe.
I am sick and tired of it. We have to act. And don't tell me we can't have an impact on this carnage.
Sengidiniwe ngalokhu. Lingantshela ukuthi akula lutho esingalwenza. Sapasisa umthetho ovimba ukuthengwa mahlayana kwemibhobho emikhulu. Izehlakalo ezinje zayesha. Wathi usuphela ukusebenza lowo mthetho zaqalisa ukuqansa. Akuqondanga ukuthi umntwana oleminyaka engu-18 angene esitolo ethenge imbhobho. Kubi, uyisangaphi imbhobho ngaphandle kokubulala abantu. Abalungisa imbhobho bathola inzuzo abantu besifa. Kumele siphakame
singabavumeli.
Lawo ngamazwi kamongameli weMelika, umnumzana Joe Biden. sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas umnumzana Rafael Mthombeni.
Sithithibele sibili sizwa ubuhlungu kubona ukuthi imphefumulo engelacala nje imphefumulo futhi emncinyane ngoba laba ngabantwana abancinyane abakade bengena istandard eziphansi o grade 1, grade 2, grade 3 kusiya ku 4 khona lapho. Yibo labo abafileyo, yibo labo ababuleweni. Into le eye kudubula le ingathi iqubene. Mbona ngathi into le ingathi idabule ilizwe phakathi. Kulabanye abathi kufanele ukuthi sibe lempopho sizivikele. Kulabanye abathi impopho kayingabi khona ezandleni zabantu.
Abanye bathi ukubulawa mahlayana kwabantu ngemibhobho lokhu kungaqedwa kuphela nxa uhulumende engalawula ukuthengiswa kwemibhobho i-gun control ngesiNgisi. Wena ulubona njani lolu daba?
Kungenzakala kodwa ke ngibona ngathi sokuphuzi ngoba imibhobho yona ngokwayivele sikhona ngale ngale kwe gun control. So ke ungakontrola ngapha ukuthi uthi nxa ngizathenga mina uqala ungibuza isitupa, umbuze lapho enhlala khona, ungibuza buzinduzo ethize. Kodwa vele imibhobho yona ivele sikhona khona. Engxenye kusiya ngokuya siza kuzwa ukuthi umfana lo uthethe ngapha umbhobhona lo adubule ngawo abantu bona la. Uzafica ukuthi engxenye ngumbhobho wangekhaya kumbe ngumbhobho ahambe esitolo. Bafika bambona ukuthi kalacala lokuthi ehluleke ukuba lo mbhobho, bamqhubela umbhobho lwana. Yona lo sewusebenzise ukubulala abantu. Kuvele into le ixubene sibili kakhulu kakhulu ukuthi kulalaba futhi abakhulu abalobhayo abalobha ngempopho labo ukuthi impopho kufanele ukuthi ibe khona. Bafaka izimali ezinkulu ukuthi khona abantu bathole impopho kalula. So ke ukuthi le indlela yokuthi kwenziwe i-gun control ngibona ngathi kuyitaski enkulu kakhulu kungakhathalekile ukuthi nguphi uhulumende ongangena. Yikho engikubonayo baba Nkomo, angiboni sibili ukuthi kule solution esegcekeni lokho.
Umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika njalo uhlaziya ezombusaswe. LeZimbabwe liwile njalo ngesilinganiso esikhulu emkambo kahulumende izolo. Ngeviki edluleyo idola leMelika elilodwa belithengwa ngamadola eZimbabwe angamakhulu amabili alamatshumi phose ayisithupha $258. Kodwa iReserve Bank of Zimbabwe yazise izolo ukuthi idola leMelika elilodwa selithengwa ngamadola eZimbabwe angamakhulu phose amathathu $290. Emkambo wensitha idola laseMelika lithengiswa ngamadola eZimbabwe asukela kwangamakhulu amane $400 kusiya ku-$500. Ingcwethi kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi ukulahlekelwa luhlonzi kwedola lakuleli kutsho ukuthi intengo lazo zizakhuphuka.
Into khona ukuthi imali yangaphandle kwelizwe ilemisika emibili lapha eZimbabwe. Kuzananzela ukuthi nxa uyibank elikhulu iReserve Bank nxa bengasavumanga ukuthi i-parallel market imali umsika omnyama uhuge udonse intengo yedola labo eReserve Bank, laba abadinga imali bazagijimela ngaphandle ngoba kuthuthi abathengisa imali babeyithengisela ngaphandle emsikeni omnyama.
Emkambo omnyama okhuluma ngawo baba Ngwenya, i-rate yakhona iphezu kwe-400 kulapho esiya khona yini nge-official exchange rate le?
Kabasozi bavume ukuthi i-official le ema-bank ifike kho
Mnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezenotho. Abazithi bazinkosi zamaNdebele sebephoselana aqatha phezu kwembizo eqoqwa ngomunye wabo umnumzana Stanley Raphael Khumalo ngempela sonto esigodlweni seState House kobulawayo. Umnumzana Khumalo uthi uzasuka kwele South Africa ngomgqibelo ekhokhela udwendwe lwezimota zezizalwane seZimbabwe ukuyabamba limbiso. Kodwa ophikisana lobukhosi bukaStanley, umnumzana Bulelani Khumalo laye okuthiwa uyinkosi yamaNdebele uthi okwenziwa ngusowabo akukho emthethweni njalo uxwayisa abantu ukuthi bengamlandeli. Lokhu ngokwakuqala ukuthi ababili laba baphikisane emphakathini. Ngomgqibelo bekulombuthano eBerea Park kwele South Africa lapho uStanley Khumalo atshele khona isizalwane sakuleli ukuthi ufuna kuvuselelwe umbuso wamaNdebele ngemva kwalimbiso. Ngemva kwalokhu uthi uzagcotshwa ukuba yinkosi. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sikamnumzana Stanley Raphael Khumalo umnumzana Justice Moyo.
Abantu bayahlanganela eCentenary Park kwaBulawayo, kulapho kuyahlanganwa khona abantu sebesiya lapho kuyaqala khona umsebenzi omkhulu ozohamba uziye phelela eState House. Abantu bafuna inkululeko umsasazi, abantu sebehlukumezeke kakhulu, abantu sebefuna ukuthi babuyele esizweni sobukhosi bekuthiwa yinkosi. Njengakudala azange sike sizwe kudala ukuthi bangaba labantu abaye bahlupheka ngalesi ndlela. For 42 years abasebehlupheka ndlela sebehlupheke ngayo azange sizwe kwenza ukuthi kuyakwenzakala into efana nalezi kusabusa amakhosi.
Uhlelo lwakhona luzahamba njani ngemva kokubuthana eCentenary Park? Siyazi ukubana eState House kulamasotsha, azalivumela yini ukuthi liyengena khona?
State House yebo siyazi ukuthi kulamasotsha agadi State House msakasaka, kodwa ke State House indawo yenkosi, indawo yesilo lapho isilo sesiyakhona. Konke msasazi kuzazenza mangabe sekufika khona ngale ukuthi kwenzakalani kusazoyenziwani. Hayi asilakho okuningi, kodwa kuzozenza mangabe abantu isilo sesifikile khona ngale. Bayakwazi lokho ngoba izincwadi zahamba ezahanjiswa yimi laso isilo umzilikazi wesibili esasihambisa incwadi lezo zazihambisa embassy yeZimbabwe lapha eSouth Africa. So bakulindile lokho, bayakwazi into abayaziyo leyo msasazi.
Manje lena lithini ngokuthi kulabanye njalo abathi kule nkosi uBulelani Khumalo abathi bona bahambelani lenyathelo lithathayo leli, lithini lina ngakhona?
Msasazi angike ngize ngikwazi ukukhuluma ngomunye umuntu noma ngenye inkosi engingayaziyo mina. Mina ngizokhulumela ngikhulumela inkosi eyagcotshwa phambi kwesizwe, eyagcotshwa sibhekile.
Manje labo abathi inkosi isilo ngesakotshuma lithini lina ngakho?
Khona kunjalo impela msasazi ukuthi inkosi yayisebenzisa isibongo sakotshuma. Sonke siyakwazi kahle kahle msasazi ukuthi ebukhosini kuyafiwa, njengoba sisazi imbali kalobhengula ukuthi lobhengula ubukhosi wabo uthatha njani, ebulala umfo wabo uhlangabeza ethi uvikela isithunzi sobukhosi. Yikho-ke okwayenza ukuthi isilo ekuqaleni sibizwe ngothuma ngoba ngabantu abahamba bayafihlwa.
Umnumzana Justice Moyo isikhulumeli sikamnumzana Stanley Raphael Khumalo omunye walabo ukuthiwa yibo inkosi yamaNdebele. Uhulumende uthi ukuhlelwa kutsha kwezigaba zabameli bephalamende ama-constituencies kulungiselelwa ukhetho luka-2023 kuzasungulwa ekuqaleni kwenyanga kaNhlangula kuye phela ngoMpalakazi. Indawo zelizwe ezigoqela idolobho lakoBulawayo, iMatabeleland kanye leMidlands zikhangelelwe ukulahlekelwa ngama-constituencies ngoba bebalutshwana abantu ababhalisele ukuvota. Uhulumende uthi abantu bengabhalisa kuze kuyefika ekupheleni kwalinyanga ukuze amanani abo abalwe lawo kuhlelo lwe-delimitation. Usandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Lanxa sinabede bokambi zekhi yavuya lapha phansi ebantwini ngomkhankaso lokuthiwa yi-Bleach owamahlanzi amabili, kodwa nxa sinanzelela abantu abathe barejista inumbe zokuziphansi befona ungathi ngakuyavuma izekhi ngayiyananzelela ukuthi kule program lefuekuthathiizithupho ezafika kuze kuyofika uSeptemba eyaqalisa emuva we-registration ye-voters registration. So bebekhwaya besikhayela ukuthi aluba uhulumende lezekhi bakunanzelela ukuthi abanika abantu ithiwa bona abantu abasha abasathatha izithupha ukwenza ethele bethi izithupha babe ngama-two afte amahle ukubana bayiqhubeke berejista ukuvota kungabedilimeshe. Sibona ngathikhathi abantu sebejunyiwa ngoba abantu abaningi bahlutshwa izithupha kuqala. So ke sibona ngathi umumo lowo uzenza ukuthi ikakhulu kwezindawo yokho lapha kobulawa le maThebeleleni sigcine ngayesiluze amasits ama-constituencies because abantu abaningi kade besadinga izithupha. Uhlupho lwamathebeleni nje alazi lonke ukuthi ngalantolo izithupha ngoba le ndaba leyana igugura wundi ya-affect abantu. So uzanazi ukuthi abantu abaningi kade sebethela amathuba okubana bathele lezo zithupha but nxa sokuvala sibona ngathi hhayi kuvale masinya kakhulu.
Ye, kodwa siyibonile iZEC isithi kulohlelo lokuthatha incwadi zokuzalwa lezithupha olwandulela olokubhalisela ukuvota kungabe kungasizanga lokho yini?
Kwasiza kodwa kusizanga kakhulu ngoba ungananzelela laba abathatha izithupha ngoba amaminisi amabili athiyene iprogram lezihamba zithiye labana abantu babele namba ababezifuna ngelanga befike bethi ngayi sina-100 kuphela abantu endaweni ethile apho kuthatha khona izithupha khona kwana sibona ngathi kwenza ukuthi abantu abadinga izithupha abathelisiwa bebalitshwana. So kushouthi nxa sebethethele lezo zithupha futhi sebeqhuba bebehaba bezoreja ukuvota labo balitshwana. So ke kwanceda kodwa kakufikanga esigabeni ngoba saze satho ukuthi aluba uhulumende yananzela imiso form affairs ngapha la abathatha izithupha bereista ngaba lokunanzela ukuthi bangabile limit bafuneka abantu bathathe kumbe yi-200 ne-500 ngoba kwakuthiwa i-Bleach manje i-Bleach ingafuthi iqhubeke isinqonda abantu futhi hayi asifuna-100 so kufana phela kwabesodlala komsitheni. So kwanceda kodwa kuncedanga kakhulu yikodwa sithi hhayi njengba lolu hlupho lwezithupha loku luqhubeka angabavulela kwancande baluyaqhuba kuseptemba enxa yebazi bavala senge-August ukuthi atlisa abantu sebengaqa i-delimination ngoba kathesi hhayi sibona ngabe ile ngozi yokuthi singalahlekelwa ngamanye ama-constituency.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngomgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Zimbabwe namuhla limanyana lamanye amazwe aseAfrika ekunanzeni usuku lweAfrica Day kodwa akusilo kefu. Usuku lolungo lokuthakazelela ukusungulwa kwe-Organization of African Unity ngomnyaka ka-1963. Lumanyano usubizwa ngokuthi yi-African Union. Sibuze ingcweti kwezombusazwe umnumzana efihlela Ncube ukuthi lubaluleke kanganani lolu suku.
Leli langa liqakatheke kakhulu embalini ye-Afrika. Kulilanga okumele sonke sikhumbuzane ngalo injongo yempi yenkululeko ayeZimbabwe kuphela kodwa i-Afrika yonke jikelele, ukuthi kwakuwukuthi sibe lokhetho olukhululekileyo abantu bezikhethela kungabi lamaphatha avinjelwa ukukhampeyina, ukuthi kungabi lendlala e-Afrika, kungabi lobuyanga, kungabi lokusweleka kwemisebenzi. Injongo kwakuyukuthi abantu bakhululeke, kuhlonitshwa umthetho, kuhlonitshwa amalungelo abantu. I-Afrika mhlaka 25 May 1963 yathatha amanyathelo awokukhululeka, hhayi ukukhululeka kuphela kubelungu kodwa ikhululeke njalo kuma-dictator abantu abamnyama asibusa namhlanje. Laba abasezihlalweni ngokungafanelanga bengangenanga ngokhetho olukhululekileyo baphikisana lalolu suku lenjongo ze-Afrika, kumele khona lokho kulungiswe.
kundaba zokulondoloza umbuso okhululekileyo lokuhlonitshwa kwamalungelo ezwekazi le-Afrika, i-African Union kumele idlale ndima bani kahle kahle.
I-AU ilamandla ewaphiwe ngamazwe e-Afrika, kukhona okunye engenelisa ukukwenza njengamanje. Angeke iguqule umbuso weZimbabwe isuse ifake omunye, kumbe iguqulelwa umbuso ifake omunye. Imfitshane kulokho, isadinga ukuthi iphiwe amandla okuza kwenza ukuthi ikwazi ukusebenza ngendlela ezaletha idemokrasi, letha ukhetho olukhululekileyo, letha inkululeko e-Afrika. Ngalesi sikhathi bekungafanelanga ukuthi kube khona abantu abasancindezelwe ngabanye e-Afrika ngokohlanga, ngokomhlobo, ngokolimi abalukhulumayo. Kodwa yikho esikubonayo e-Afrika ukuthi kwakhitshwa abantu ku-racism basebefakwa ngaphansi kwe-corruption le-tribalism. Yikho kubanga izimpi e-Afrika, yikho kubusibuyisele emuva, kusamele kulungiswe lokho, akufakwe kube injongo yokuqala phezulu ye-African Union ukuthi akukhululeke wonke umuntu e-Afrika, kungakhathalekile ukuthi ukhuluma luphi ulimi. All of us sikhululeke, ngaleyo ndlela kuzalunga izinto zonke.
Umnumzana Efidlela Ncube, ingcwethi kwezombusazwe. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. INews Day ithi iConstitutional Court inqume ukuthi iminyaka yokuba umuntu abelelungelo lokuvuma ukuya emacansini, i-age of mutual consent ngesiNgisi, isiqala umuntu eseleminyaka phose engamatshumi amabili 18. Linkantolo yenyuse leminyaka isuka kwengu 16. I-Chronicle ithi osaphethe isikhundla sika Mongameli umnumzana Constantino Chiwenga usethumele amazwi entuduzo emulini yenduna yelupane uChief Mabhikwa obhubhele engozini yemota ngesonto. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Yes, Studio 7, linjani? Injani basakazi bethu lisakazwe la indaba ezingathathi hlangothi? Hayi, siyazizwa mpela, siyazizwa ezenzakalo eZimbabwe, siyazizwa. Hayi, khona kunzima, khona kuzima kulela lizwe leZimbabwe lena. Kusazothatha isikhathi ukuthi ilunge, silungisabuswa abantu abanjabo emasoni mnangako. Hayi, kusazothatha isikhathi mpela ukuthi lizwe lelana lilunge. Uqala umntwana akafundanga lwana muntu. Yinto yokuqala abantu kumele beyazi, umntwana akafundanga. Wakwambona ngapho upresident olelizwe labantu abahluphekayo ohayi ndiza. Ehambe eyi-1 leyo ndiza, indiza leyo ibiza $1 million. Kude kithi kuhayi ndiza ebiza imali engako, ehambe yedwa, ehambe into ezingelangqondo nje. Fathi lesi sikhathele ngayo, sikhathe 2023, hayi, kumele ukuthi abantu bebone ukuthi bavota ngendlela eqondileyo. Kumele babone abantu ukuthi bavota ngendlela eqondileyo. Iphathi le iphumile ihluphekisa abantu liphathi. Ngoba abantu bagcwele amazwe ngenxa yephathi le-ZANU-PF.
Linjani balalela bahle kustudio 7, lonke ngiyalibingelela abezanu, abezaphu, abemthwakazi, abe-CCC, CCC, ibandla elihle, meleke ibandla elihle, CCC, Yellow Movement. Ngithanda ukuthi ngitsho nge-strike lesi esenzakeleyo ukuthi hayi, silitshayela izandla abafundi bema-universities. Kodwa lathi-ke silahle phansi ma-teacher abangazange behambe ku-strike, bazali abangazange behambe ku-strike, ngoba i-strike lesi besisinceda kungasenani. Izano mina ngabazikhukhumize bethu abantu abastrikanga. Inkinga nansi, i-strike lesi asiyenzi kulizwe elingekho industrialized. Kodwa ngiyakwazi ukuthi ezinhlizweni zethu sistrikile ngobuningi, ngoba khayela nini, emadorobheni uhamba abe emsebenzini abalutshwana. So i-strike besingasebenzi, kodwa lanxa kunjalo ezinhlizweni zethu sistrikile. Bengagijimela uyabhala kumaphephandaba bethu abantu abastrikanga, abantu balandelile ilizwe, abalandelanga ilizwe, abantu azange bejabulele ukuhlala emsebenzini, bahambile ngezinyama, kodwa ngezinhliziyo zonke besistrikile, ngoba liyasifosa lifaka amabhiza omlilo. Kuze kungikhumbuze umprofeti weBhayibhelini u-Isaiah, linabantu bezanu. U-Isaiah uthi yena lithembe amabhiza omlilo, izinqola zenzokwethusela abantu abampofu, lithembe imbhobho yenu njengoba besekhiphela amabhiza lezinja. I-ZANU-PF isiyehlulekile since 1980, ababusi bayo sebeze befana loNebuchadnezzar. UNkulunkulu uzondile, uNebuchadnezzar wadla utshani for 7 years.
The ndivuka njani baka studio 7 siyabonga mpela ngohlelo lwenu olusekangaka olusendela izindaba siyabonga mpela dikhuluma lo patience nsebutwane Haburon siyabonga mpela ngosekelo lwenu siyabonga mpela olusendela izindaba siniza sazisa ngwenza kalayo elizweni lethu
salubonani Studio 7 okhuluma uJay Moyo engajabula le audio mayifundiyo siyezwa labakhulumayo lapha nobaba lo othi abantu abangavoteli TPC yena akakwazi ukubiza le gama elithi TPC so uthi abantu abavotele imthwakazi angakwenzi yena akavotele yedwa imthwakazi imthwakazi thina siyibhekile ukuthi sekudeni ukuthi ngawuya lapha nje asingathuthi ithukela imali ingena kwakho baba ubususithi lakithi liyangena lilethwa imthwakazi so sicela ukuthi kungene iphathe ezancedisa wonke umuntu waseZimbabwe nothi ukuthi usitshele ukuthi ufuna kuncedisa emandebeleni thina sifisa ubandlululo elizweni ubandlululo lingeke lusilethele lutho elizweni so yekela ukuthi udonsele abantu endaweni yakho engeke iwine asisafuni ukudlala isikhathi asisekho la umuntu omdali ukwekele lo lo baba lo unhlanhla mahlangu lo yaselubhama khathi usobhuko njani obalekela izweni lakhe esiyaphandle Francis Town ngaphuthi usobhuko abantu bamelwa mbani kholela ubhani sokuzima la ubuyelanini emakhaya malile ezikhundla ngathi
salubonani basakazi nanibalaleli bestudio 7 ngokuqinisa lo khulumayo waselubhani ejabhiwa eGhana ibalaleli nanibasakazi nje Studio 7 into elandwe ngumnankagwa kunye neqembu lakhe lele cabinet yakhe lesizalento ayikho nje bazivakashele nje bakweza ngazi noma bakweza ishopping or bakweza window shopping ngoba akunanto nje ephathekayo abazoza nayo kuphela nje ukuthi bazihambele nje ngoba bethanda ukuhamba ngoba akekho noma ethu eyabiza abantu ukuthi bazo investa eZimbabwe akekho umuntu ongathatha imali yakhe ayifake edesert ngoba eZimbabwe lamhlanje umthetho wakhona uyakhiwa kusasa uyadilizwa ungaqedakali ukuthi kade udilizwa ngayiphi indlela udilizwa kanjani kade wona uze wakhiwe kanjalo bewakhiwe ngayiphi indlela bebewuhlalele kanjani bewakha lowo mthetho eZimbabwe ngoba imthetho yakhona yonke istemporali yonke nje into yakhona eyenzakalayo istemporali ayikho into epermanent eZimbabwe eyenzakalayo
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318 Siziphethe ngezivela kwamanye amaswe. I-Voice of America ivika ukuba umongameli weleSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa uthi amazwe angelani lempi yakwele Ukraine asithwele nzima ngomthelela wezijeziso ezetheswe ele Russia. Umsakazo munye uthi ugatsha lweMelika olubona ngobudlelwano balelo lizwe lamanye amazwe olweState Department luthi iMelika ayikaguquli indlela ephatha ngayo ele Taiwan ngemva kokuba umongameli Joe Biden ecunule ele China ngamazwi akhe okuthi bazangenela ngezikhali bavikele ele Taiwan alubana lide lahlaselwa ngele China. Sikhangele ebezihamba phambili. Kulo wesilisa ovuke ubhova eMelika wadubula wabulala abantwana besikolo abangamachumi phosi amabili 18 labantu abadala abathathu abagoqela umbalisi bonke abafileyo bangu 21 idola leZimbabwe liqhubeka lilahlekelwa luhlonzi yemkambo kahulumende nxa liqathaniswa lemali yeMelika abazithi bazinkosi zamaNdebele bakhulumisana kubi ngembizo eqoqwa ngomunye wabo Estate House kobulawayo. Kwalele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past seven. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-half past six. Yimi uNtungameli Nkomo.